Amagetsi kusukela last week kunganikula improvement ahambi the way abehamba khona ensukwini ezedlulileyo. Engahambe ekuseni aphenduka kuhle ngo-2. From Friday last week I can say ukuthi hayi sibone improvement, kodwana sesabe ukuphangisa ukuthaba because asikwazi ukuthi kuyahlala isikhathi esinganani kunje. So but khulekela ukuthi at least i-holiday siyikhole sesinawo amagetsi.